Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngoSithathu mhla ka 14 lwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje ibandla lezanu-PF lithi abantu sebekhululekile eZimbabwe ngaphansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Abantu abasayezikhali bakhululekile ukuthi bazile akufunda abakufunayo njengasoma okungena ukhona ngaesila njalo kunye ezinye izinto ezikhona ukuthi abantu kunokhetho olukhululekile abasezigaqati ezikhululekile.
Kodwa abanye abantu bathi akula lutho sologuqukile selokho umnumzana Robert Mugabe wasuka esikhundleni.
Akulanto esingayijabulela njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenzwa ngaphandle komthetho kwakuphandle komthetho ukuthi kube leku ikhuwa yekhonstitution.
Abalandeli beStudio 7 bakhuluma abakufisayo.
Laba bantu badlale ngabantu nje, mina ngatsho bejabula abantu bagithinti bajabulela into abangayaziyo. Akulanto eyenziwayo laphana, uyazi kuyafanana nje ene sokube wesi kakhulu sokube wesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla lezanu-PF lithi abantu sebekhululekile okumangalisayo kweleZimbabwe namhlanje okwedlula ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ibandla leli lethule lokhu namhla ngesikhathi kukhunjulwa usuku okwasuswa khona umnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho elathi lifuna ukubopha izikliwi ezazihanqe uMugabe. Ubrigadier General Sibusiso Moyo ngosuku lolu wethula umbiko wokuthi sebesuse uMugabe esikhundleni ngenxa yokuthi wayengenzi kahle.
Fellow Zimbabweans, we wish to assure the nation that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and Commander in Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade R.G. Mugabe, and his family are safe and sound, and their security is guaranteed.
Bantu beZimbabwe zifisa ukulitshela ukuthi umnumzana Robert Mugabe labantwana bakhe bayaphila njalo sibavikele.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice.
Sulisana labantu abahanqe uMugabe abenza ukuganga okumangalisayo. Sifisa ukulazisa ukuthi konke lokhu kuzaphela, singaqeda umsebenzi wethu.
As soon as we have accomplished our mission, we expect that the situation will return to normalcy.
La ngamazwi kaBrigadier General Sibusiso Moyo wethula lokhu nyakenye kususwa uMugabe esikhundleni libutho. Kusenjalo umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi kuhle kakhulu ukwenziwa libutho njalo abantu beZimbabwe sebekhululekile okumangalisayo.
Inguquko engiyibekwe khona ikakhulu ekutheni abantu sebekhululekile, abantu abasayesali bakhululekile ukuthi bazimele akufunda abakufunayo njengasoma okungena ukhona ngaesila njalo kunye ezinye izinto ezikhona ukuthi abantu kube nokhetho olukhululekileyo abasezigaqati asekhululekile. Amanje kwayimbakalisa hlakabe zanisaba khona isinto sesindla i-commission ngibona nani yokhonoko ekwakhathesi okunye silindele nje ukuthi lapho uhulumende lo simnika ithuba ngezinto ezinjengale kade zihlupha ukuthi mhlawumbe kusiya phambili ne-6 months down the line sezesibona lotshintsho olungabakhona umsebenzi owenziwa ngomongameli wokuthi uvulele amasango ukuthi abantu bonke laba abavela ngaphandle labo babuye bezincedisa bavuselele umnotho welizwe.
Ye, kodwa kulabanye abakhulumayo babagawule abathi akukhanye lokuthi kuyangaphi kweleZimbabwe, umnotho uyale kwezombusazwe lakho vele akuqedakali. Ungathi baphendule sithini kulapho?
Ngingathi ngabantu abangalaqiniso njalo abalenjongo ecatshileyo engayisiyo njalo abantu bafuna abantu behlala beshupheka bona besebevuna ngokushupheka kwabantu. Okuqakathekileyo-ke ukuthi kathi sabantu banikwe ithuba, umuntu baphiwe ithuba ithuba ebesezehlulekela yena ukusho ukuthi ngemva kwakhona ukusho ukuthi hhayi lapha wehlulekile. Umphuli wakhuluma uncube wathi yena finance minister wathi hhayi sinikeni nje ithuba nje ngeminye inyanga ezingu-6 sibone ukuthi ngabe sekuhlulekile yini. Ababekezele abantu babone nje kusafika kwenzo sikhathi ukuthi ngeqiniso kulanto yabe ihambile ngakuyafika kwenzo sikhathi.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcweti kwezombusazwe.
Ngibona ngani kulomethuko loba ungasiwo mahluko okhanya kakhulu ukuthi abantu ekhaya sebekhululekile ukuthi bakhulume intando yabo, into eyayingekho ngesikhathi samkhathi.
Nxa usukhangele kodwa ukukhululeka kwabo khonokho kutshoni?
Ngathi i-step towards i-democracy. Loba singaze sibe sihluphekile kodwa sihlukuluza ngezinye izinto kulokunye okushotayo okungatholakali ekhaya kumbe okwemali kumbe ukuyini, kodwa akulanto enhle njengokuthi uzikhululekile ukhulume uhleke ofuna ukuhleka kunokuthi uhlale unyenyeza usesaba lokuthi ukhulume ukuthi kuzathiwa uphambanisile ubuthi ubotho.
Kodwa kulabanye phela bathi ha vela kukhanye lokuthi kuyangaphi konke lokho.
Hayi, mina ngibona ngathi okuhluphayo ukuthi sikhangelele izinto ezijiyeneyo njalo sesahlupheka kakhulu empilweni zethu njengabantu bezimbabwe. So kuza sithatha isikhathi ukuthi size sinanzelele ukuthi esikufuna kutshintshe kuqala kuyini, kumbe sifuna i-change yangkhona i-speed sakhona sibe ngakanani. Sikhohlwe ukuthi umgabe wabusa for 38 years, izinto zilokhu zigudluzeka kancane kancane. And mina angazi, mina ngifisa ukubekezela ngibone ukuthi kuza kuya ngaphi.
Ye, kodwa ubona ngizani kuyaguquka yini ngokuya kwesikhathi?
Mina ngibona ngani kusiya ngokwesikhathi kuza kuguquka. Lokho engikwenza ukuthi ngitsho ukuthi kuza kuguquka yikuthi eZimbabwe infrastructure yethu lokhu ikhona. Isibhedlela zethu kazilali lutho kodwa zini. Ama-sectari kawala lutho kodwa ami. Kawacabangisi umuntu kaningi-ningi ofuna ukuya-investi ukuthi ngizafika ngiyakhi i-sectari, ngizafika ngiyakhi isibhedlela. Esikufunayo kathesi ezibhedlela yikuthi ama-farmers alunge, agcwale imithi, siqalise ukwenze yethu imithi njengendlela esasiyenza ngayo. Ukuthi kuzabuya nini, I am very hopeful njengomuntu omdala ukuthi kuzafika ngelinye ilanga, but it's not going to come in full speed ukuthi kuyaphonga utshintsha olwesesadeni umuke kukhona. Kuzathatha isikhathi.
Kuthi-ke abantu abaningi kobulawayo bathi akulanguquko esikhona selokhu umgabe wasuswa esikhundleni. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy, bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe, kodwa uZulu usakhala ngakho ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi abebutho lokhe bephethe intambo zombuso ezomnotho lezombusazwe.
Akulanto esingayijabulela njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenzwa ngaphandle komthetho. Kwakuphandle komthetho ukuthi kube lekhu ikhuweko constitution njalo akulanto eyasinceda ngakho. EZimbabwe silokhu sihlupheka njalo i-system ayitshintshanga from umgabe to umnangagwa. Kulanto yatshintsha kwatshintsha nje ubuso obusesihlalweni, kodwa i-system yangkhona lokho enjalo abantu lokhu behlupheka.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uvumelane lo Maphosa ethi kodwa kwezombusazwe kube lenguquko ethize ngoba abantu sebekhuluma bekhululekile kula izolo.
Uma sesikhangela kusigaba somnotho welizwe kukhanya kulobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ngesikhathi umbuso obukhona ade kulo mongameli umgabe ekhona, lanxa nje isimo somnotho kade singamanga lapha kade sifuna ukuthi sibe khona, kodwa lokho sekusenzakala kathesi bekungenzakali, besingaboni izinto ezitolo ziswelakala njengalokho sokwenzakala khona kathesi. Kanti-ke le ntengo leyi eseqanise kangaka ibingani ibingcono. Uma sesikhangela ngapha kwezepolitiki, ngibona ngani kube lo kutshintsha kwezinto kancane ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe sezingani sezenelisa ukukhuluma zikhululekile kubo emaphephandabeni, kumabonakude lasebulenjini. Obekusenzakala izolo yikuthi ukukhululeka lokho bekungekho.
Umnumzana Louis Mhlanga uthi abebutho bathembisa amanga ngesikhathi bethatha intambo zombuso ngoba okwenzakala manje kunzima kuye wonke umuntu ezweni.
Hayi, izinto ziyabheda kakhulu. Hayi, ntiro ngibona ukuthi lapha hayi sithwele nzima, awule into elungayo lapha. In fact, into ziyashoda, ifuel iyashoda, umuthi vele kawutholakali, abantu bayacelwa ama-US dollars, there's a lot of demand for those things that they don't have. So uyabona ukuthi abantu abanabalamanga, because before ama-elections babesithi bayasayina ama-deal, ama-billion dollar deals, but asiboni lutho, asiboni next, asitholi next. Hayi, akula mehluko, akula mehluko. Yonke into vele is worse, akula vele into vele ehamba yona. Awula into vele elungileyo lapho. Awula. Next.
Unkosazana Joan Nyoni uthi akula nguquko ekhona abayithenjiswayo nyakenye.
Sesikhangelisa kuhle, akula tshintsho olwayenzakalayo. Economy seyayehla kakhulu, ama-price aseyakhwela ayaphezulu. Njengisa ukuthi umnankagwa yena kusho ukuthi ulezitha asebenza laso ezofuka ukumehlisa ngoba bathi bona bafunki bomgabe into ezizalunga kodwa akula nto selulungile. Ngakhangela political akuvele bayalwa khona labo chiwenga sekwazi ukwenzakalani. Kutsho ukuthi bathembisa namanga, batshela namanga akwazi ukuthi bazakulungisa le ndaba lona, otherwise namazimbabweni siyadubeka kakhulu.
Ngesikhathi abebutho behluthuna intambo zombuso kumgabe bathembisa ukulungisa wonke umonakalo elizweni kodwa sokungumnyaka lokho ababethi bazakulungisa akukho lokukodwa kwakhona okulungileyo. UZulu uqhubekela phambili edonsa nzima. Ezomnotho lezombusazwe zimi manzonzo ezweni ukwedlula umbuso kamgabe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Eharare lakho kukhanyangazane abantu bakhonona ngokwenzakala kulezi nsuku nxa kukhangelwa ngokuthi umgabe siwasuswa esikhundleni. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Thembisa Ntungagwa uthi umehluko okhona ngemva kwezehlakalo zanyaka yenye ikuthi abebutho sebelamandla edlulisa amalawulo.
Akulula ukuthi ngithi kuyini okusukwaguquka, kodwa-ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabweni sesesaba ukwedlula laphana, sokubotshwana ukwedlula laphana, imbhobho ezitaradeni siminengi, lakho intengo yezinto isiphonga ukusitshintshela. Engxenye lowo mngameli uyalungisa, ngingazi, angeke ngatsho ukuthi, kodwa-ke hhayi umumo wakhona angiwuqondi kakuhle.
Omunye wabatsha walaba abatshengisela ngokuwa kombuso kamgabe uLeopold Mnende uthi akusoze kube lomunye umbuso ozadlula ukuhlukuluza kwabantu njengomgabe.
Emna ngasedorobheni eHarare sibili samatsha sisukisela kuSamora loSimon Mzinda sabhoda safika estate house sasuka sadlula emunu mtapa sadlula saya ngemva kwe-HICC asihamba zonke indawo and angizisoli ngalokhu esakwenzayo. Umgabi kwasekuyisikhathi sokuthi ehambe, angimkhanuki njalo lokhu esikubonayo ukuthi ilizwe selilibi ngiyakwazi ukuthi ngumnankagwa, kodwa akutsho ukuthi ngithi umgabe phendu. Umgabe was the worst leader esingamfuna lapha emhlabeni. Ngazihambele, siyakholisa nje kungcono.
Kodwa abanye abafana nomnumzana Richard Mahomva oyingcwethi kwezenotho uthe izifiso zabantu beZimbabwe ezabenza abatshengisele azifezwanga nguhulumende kamnankagwa.
Okuqakathekileyo okwakudinga yizizalwane zeZimbabwe kwakuyinguquko yezize ukuphila kwabantu, ukuthi umuma omkhonomi ulungiswe, ngoba siyakhumbula ukuthi uNovember eqalisa enye ingxaki eyayivele ikhona yayindaba yezokutholakala kwemali emabhanga. Esiyibona ukuthi lokhu iqhubeka isiba luhlupho olukhangelelwe ngabaningi baseZimbabwe. Lokho kungangukuthi nxa sesikhangela umkonomi nje ngokugcweleyo sibone ngathi thina izifiso zikaZulu ezayenza ukuthi abantu bekhuphe umgabe kazikathi ukugcwaliswa. Kulokunye okufanana le ndaba ezifana lezokuthula, sabona ukhetho oludlulileyo belulokuthula, njalo lokuthi uhulumende usenze amaqinga okuthi kulungiswe indaba zokuxolelana ngohlangothi lwe National Peace and Reconciliation Commission.
Iningi lengcwethi ezicubulunywe ngezombusazwe kanye labantu makhaza bakala ngokuthi ungena embusweni kukaMnangagwa nyakenye kakuzange kuguqule lutho ngoba inhlupho ezibhekane labantu ukhanya seziphindwe kabili loba kathathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iphephandaba leNews Daily bika ukuthi umphathi ntambo wezemigodi uMnumzana Winston Chitando ulesandla ekubhidlikeni kwenkampani yeWangi Colliery. Iphephandaba leHerald libika ukuthi amadamu asephelelwe ngamanzi endaweni eziningi zelizwe ngenxa yokuswelakala kwezulu. Iphephandaba leChronicle libika njalo ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu bazahlupheka okwesikhatshana okumangalisayo kungakalungiswa umnotho welizwe.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa, Kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Le iStudio 7 sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Soke isikhathi senu, isikhathi sokuthi likhulume konke kolokhu-ke elikufisayo. Ye, khulumani sizwe, sizwe ukuthi abanye batheni ke lamhlanje.
Vele uma kungaphumanga izano, uma kungaphumanga izano, akulanto engabangcono ngitsho, kusukela nje. Konke nje lokho esikukhulumayo nje, singani sithi wayengcono uMgabe, wayengcono uMnangagwa. Kanti konke okwakusenziwa nguMnangagwa, okwakusenziwa nguMgabe, uMnangagwa anti wayekhona. Anti nguye wayekhona phala, anti kade siyibo abadingileyo iqhinga lokuthi hayi singenza njani ukuthi kungabonakali ukuthi besenza njani mngani wami. Lakathe sibayezwana bakhulumisana kuhle lo Mgabe, thina ingapha siloko sihlukuluzana bevululana labojamisa befuna ukubagepsha. Kuyini kambe konke khonokho?
Siyasizwa isihloko elikhuluma ngaso. Yabona ukudlala nje yikho lokhu yani okwezwe eZimbabwe. Angeke ukuthi uzondi inja ubulale indala uphinde ukuthi uyafuya umdlwane. Izakhula ibe yinja la yenze lo msebenzi wayo. Njalo umdlwane ulamazinyo abukhali kakhulu. Laba abantu badlale ngabantu nje, mina ngatsho bejabula abantu bagithinti, bajabulela into abangayaziyo. Akulanto eyenziwayo laphana, uyazi kuyafanana nje ene sokube wesi kakhulu. Sokube wesi. Into zonke zikhuphukile, akala plan lo muntu lo. Ngiyezwa nje ugawule, uyena ukhulumela isisu sakhe kuphela. Abazazi ukuthi bafunani laba bantu. Ngoba nje bona bafuna ukusuthisa izisu zabo, akulanto neyodwa elungisiweyo, akulanto neyodwa e-right lapha. Lapha abantu bahlupheka abafethu. Ikudlala nje lokho okwenzakala lapha. Siyasokola zonke izinto zikhuphukile, akulanto e-right. Sibhadalisa izimali eziningi ezitolo, kuma-vetinary, emakhansili, yonke into kubhadala izimali eziningi kungela msebenzi. Abantu abasebenzi, abantwana abafundile bahlele izetifiketi sebesize eGoli bezoba u-garden boy nama-house girl, abantwana abancane abanye besebegcina besiba amasela ngenxa kaMnangagwa nezanu. Izanu yini into yake yayenze right? Izanu ekaziyenze lutho olu-right ngaphandle kokubulala kuphela kwabakwaziyo.
Igama lami C Mkhula Ncube, ngihlala esigabeni seDaluka eLupane. Hhayi, sibhekane lakho mihla ngemihla nje kulezi nsuku. Hhayi, kunzima, intengo yezinto iyadula, ikhuphukile iphezulu. Kuthi hhayi, thina esimpofu ubuningi bethu, hhayi, awu sesiyinkotha endovini ezilwayo. ngoba kunzima lalo thulehlele inyana ezama ukudinga ukulinkonyana akula muntu osevuma ngebhondi sebefuna amarandi lamayusa pho azavela ngapi lawo mayusa sizakhamuzi nje esigabeni sizakuthola ngapi lokho akunzima sibili sibhekane lokunzima ukuthi kudula kwezinto ukuthi ma ungabe uzuzihleleni ukuthi udinga inkonyana inkonyana kumele uyidinge nge-foreign currency imali yakwamanye amazwe kunzima sibili kunzima lokhu asikwazi ukuthi kuzaphetha ngani kodwa sokubuhlungu ngoba kusela muntu ompofu olokuphila okungcono ngiyabonga
mina igama lami ngumcebisi Ncube uhlupho esihlangana nalo edolobheni lase-Victoria Falls ukukhwela kwezinto nangokuswelakala kwemisebenzi okwenzakala ebantwini abantu bakhanya sebekhathazekile ukuthi vele yazi impilo sesiba nzima kiyo inflation lokhu ikhwela isiya phezulu elizweni akusela nto enhle mani beswela lokudwa ngenzayo
la igama lami Cosmas Maseko ngihlala indaba zinduna egadade kuwat 5 inkinga esihlangane lazo thina lapho esihlala khona ikudula kwezinto kuphela lanxa izinto zehlile kodwa zehle kancane zilokhu zisasele ziphezulu ukuthi kazithengeki
siyabonga kakhulu ke lingakhohlwa ukusithumezela imlayezelo yenu kunombolo ethi 0001 202 465 0318 zaphinda njalo 0102 465 0318 lei WhatsApp number yethu siyabonga
kunzima nje siyabe sincedisa ukuthi akufani lokuhlala kodwa hhayi sokunzima kulezi nsuku ngoba ngithe ngibake la maphephandaba ngabona ukuthi ama-inform akekhwelile okuzwayo babefuna i-US dollar besingathi imali ivela kwamanye amazwe
ye okulandelayo-ke sizwe ukuthi-ke kuthiwani ngonapha-ke nxa sikhangela ngezindaweni ezijiyeneyo zomhlaba umlilo ovungama okwethusayo usubulele abantu abafika amajumi amabili lambili ecalifornia kwelemelika ilizwe lemelika lele-north korea asemise inkulumo zokuhlolisisa ukulolonga kwezikhali zenyuklia ye sike sizwe ukuthi lamhla silobani esixoxalaye
lamhla-ke silobaba umsomi mlilo uhlala khona ngale-ke kobulawayo imlilo kunjani
ngiyaphila Gibson njani
ngiphile kakhulu kunjani kobulawayo
hhayi khonokho lamhla kuyatshisa nje kuyatshisa sikulokoba
ye akusitshele ukuthi uphila njani khonapho-ke kobulawayo
ngingumbalisi ngiyafundisa ngilapha nje ngifundisa ekami secondary school kami prison secondary school ngifundisa i-secondary olevel ikulapha engikhona
aha singathi ufundisa i-subject ziphi
isilungu lese lilapho elikhona kids kulapho esizifundisayo
so siyasiphume ngamakhala
siyazama khonokho nje
ukufundisa kulezi nsuku kumele kube labantwana abangayo eklasini
nxa besitsho bona okusemthethweni kumele kube le-33 eklasini kodwa kusuke kube yingxaki ngoba abantwana usukubele over kakhulu bafika ukuthi bafike 60 something eklasini eyi-1 be-50 something so kusuka kube nzima nxa ngumbalisi ukuthi ubaxhase bonke ngoba uyaphiwa kungenelisa ukuthi uphiwa amaklasi abe yi-6 angisho okusho ukuthi ungathi 50 times 6 kuyaba kumnyika o-300 to 300 something so ukuthi ngamunye ngamunye umntwana umsize kusuka kube nzima kakhulu ngenxathi babaningi kakhulu kodwa siyazama okungaphezulu kwamandla ethu ukuthi le sincedise abantwana
ye so-ke nxa sikhangela le holo lenu ngani liphansi kodwa-ke liyayenelisa nje ukuthenga lokhu lalokhu okwedlula abanye abantu abangasebenziyo akunjalo
ye hhayi khona kunjalo kunzima nje siyabe sincedisa ukuthi akufani lokuhlala kodwa hhayi sokunzima kulezi nsuku ngoba ngithe ngibake la maphephandaba ngabona ukuthi ama-inform akekhwelile okuzwayo babefuna i-US dollar besingathi imali ivela kwamanye amazwe so yikho okusihluphayo ukuthi nga uhulumende usinika yena leyo i-foreign currency kwenzela ukuthi nje lathi siyemashopu ngapha langaphi imithi eko-medical aid siyasizakala sisebenzisa i-foreign currency leyo
ye singathi bona ukuhlupha kakhulu empilweni kungaba kuyini
khonokho nje ukuthi iholo lethu wakithi aliseneli yikho okusuka nje kwenze kube nzima konke nje kodwa kungasikho lokho hayi kuhleli kathi kungathiwa sihlalele nje hayi akulankinga nxa ungazange la uphathe kwezinye izinto ezingaphindi ushuphe empileni.
Yes, ngathi wena nxa ungasitshela ngawe sibele ukuthi kathi vele umsomi ngubani.
Ngizalelwe eKezi emaphisa elingwe ngiwumuntu ongaboniyo ongumbalisi esingathi thina usebenza nomunye uyabe emncedisa laphana emsebenzini ukuze ngenelise ukuthi kube kusho umsebenzi wami.
Siyabonga kakhulu-ke msomi ungadinwela kusasa. Sike sizwe lomhla-ke kwezomculo ukuthi silobani khonapha-ke.
Namhla sizagida, namhla sizahlabela izandla emoyeni.
Urafiki utsho ukuthi mngani wami lulimi oluthiwa iSwahili olukhulunywa eKenya, eTanzania, nakwezinye izindawo eCongo. Ingoma nje ekhuluma ngokuzijabulisa iyasho ukuthi izandla emoyeni. Mikono juu. Bangaba bangani bami wozani sizojabula. Ingoma-ke engiyenze lo-DJ Wester oyinzalo yaseZimbabwe kodwa o-based e-South Africa.
Angiyazi lento angifuni mina.
Ingoma engayizwayo engayizwa kwele Swatini ingoma yesintwini esiSwatini kodwa nje kulamabala nje ngagcina ndidlala ngawo lami mfakelela wami angikhoyo kuyingoma yakhona ngendlela eyiyo yona. Ye ingoma yesiSwatini ethi emzimbeni wami angiyazi le nto.
Kujoni konoko
ayi lama ngikwazi njengoba lami kuyingoma engayizwa ihlatshelwa khona lesikhosini la uKings wathe khona lamakhosikazi akhe khona hayi lami ngayizwa ngayithanda.
So wayihlabela labo bantu bona.
Ye ingoma le ngayihlabela le ndoda akuza ababethiwa yimpumelelo Janetati kodwa asebatshintsha igama sokuthiwa yindoda akuza. Yibo ke engirekhodelabo idlala phela umuntu wokuqala yona le engenya.
Yes, this is the angel.
Kwanele wonke umuntu noma ubani ule khathi sokuthi la wake wazise ubuhlungu umuntu wangaqinisa ukuphetha kuhle. So yingoma nje ethinta wonke umuntu noma ngubani. I'm sure angatsho ukuthi hayi mina lami kwake kwabanje empilweni yami umuntu onje noma ngasozamethe ngegama but angisho ukuthi hayi nami ngake ngabisebuhlungu ngathi hayi sokwanele ngcono ngishiyane lapho. So yikho ekutsho ingoma ngihlabele ngendimi ezintathu ngesiNdebele ngesiVenda la ngesiSuthu.
Ngonkwali lo phela ushaya kuze kuvungame kushaya kuze kunyikinye phansi. Siyabonga kakhulu. Singayehlukani ngokuthi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Ibandla lezanu PF lithi abantu sebekhululekile ngaphansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abanye abantu bathi akulalutho soluguqukile selokhe umnumzana Robert Mugabe wasuka esikhundleni. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngasidibaneni ntambama. Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umthepho sithemba uGibbs Dube lilale.